soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 13 kwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amandla okumanyana kukaZulu esigaba semandebeleni afaka uhulumende ekhoneni aze abuyisele ihawu kubhakane le Joshua Mkhabuko Nkomo International Airport.
Ombono wami mbona ngani okwenze uhulumende wakhipha statement esikhuluma ukuthi banike contract or niti tender yokuthi kulungiswe isayini e-airporting outrage kumbe ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana beZimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla le-ZANU-PF, akulamuntu ozavotela ibandla le-ZANU-PF ngomnyaka ozayo, yikho-ke lizanqoba
I-Commission ebona ngezokhetho elizweni e-ZEC ithi ngemva kohlelo lokubhalisela ukuvota, abesifazane yibo abaningi abakuluhlu lolu elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukumanyana kukaZulu esigaba semandebeleni afake uhulumende ekhoneni waze wabuyisela ihawu kubhakane le Joshua Mkhabuko Nkomo International Airport. Ibhakane elile hawu induku lomkhonto lethulwa kuleli gceke kuyona le iviki kwafakwa elinye elingelalutho. Lokhu kubangele ukuthi uZulu esigaba semandebeleni avungame ngazwilinye enkundleni zokuxhumana kunye lasemphakathini okudale ukuthi uhulumende ahlehlele ngemva athi wayethula leli bhakane okwesikhatshana nje. Kwaqatshwa omunye ozabaza ibhakane elitsha elile hawu. Sixoxe lentatheli zindaba uzenzele Ndebele, njalo ongumqondisi wenhlanganiso yezindaba e-site, onguye owethula umfanekiso owatshengisa ibhakane elile hawu lisethulwa.
Ombono wami mbona ngani okwenze uhulumende wakhipha statement esikhuluma ukuthi banike icontract or ngithi tender yokuthi kulungiswe isayini e-airporting outrage kumbe ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo, betshengisela ukuthi bananzelele ukuthi uhulumende weZimbabwe kabahloniphi ispecial abantu bangapha esiNdebeleni. Ngoba ungabala istatement lesiyana sivele nje asilangqondo, ngoba akula muntu ongathi yena ngemva kokuthi isayini liyane ehawu ibe khona for iminyaka phose 13 ebese sithi yena yayiyitemporali, so bazaphinda beyilungisa. So kuthi bakhiphe isayini etemporali baphinda bayireplace ngenye isayini etemporali. So bekuyikundlela nje ukuthi bezame ukuvala ulaka abalubonileyo abantu betshengisela nje ukuthi abathabe ombabathabanga ngendlela abangahle ngithotshwanga ngayo ngohulumende weZimbabwe. Mbona ngani nje besizwa amanzi ngomuntu nje bade sizwa ukuthona komfule ukuthi ebone ukuthi kambe kuyini okunye angakwenza ewea abantu ukuthi bazamphendula bethini, kodwa ke hayi uhulumende ukutholile lokho kade kufuna.
Manje ngokuzwa kwakho bathi bazavisela na lona lelana ihawu elalikhona kumbe sokuzafakwa okunye njalo ukuhambelana lalo ihawu?
Khonapho ke kuyahlupha ngoba abakaci ukuthi bazabuyiselani. Remember bathi bona sebenike itender ukuthi kudizayinwe enye isayini yona leyo. So singathola nje ukuthi sesilohlupho sebefakile umbuyane handa airport ya Obulawayo kumbe befake umongameli welizwe kwase kuthiwa airport si Emmerson Mnangagwa airport ngoba abantu laba kumele sibananzelele nje ukuthi bona inhloso yabo ikudiliza imbali yamandebele ukuthi nje kungabila anything amandebele aziqhenya ngayo ungazibuza ukuthi indaba kungela imali kungela anything kungela sithombe zikamzilikazi kungela sithombe zikalobhengula o amanye amakhosi emathebeleni la ngapha indaba engekho emalini kodwa sona sibona umbuyane ehanda sona sibona iGreat Zimbabwe into ezinjalo so singamangala nje singaba lokungumbeko sizathola sesibuyela futhi sesikhuluma ngendaba nale bebuye le enye sign engelani lokwenza ukabulawayo kumbe emathebeleni ngoba injongo yabo vele ikucitha imbali emathebeleni bazimisele bona ngishona nationalism
uzenzele indebele intatheli zindaba njalo engumqondisi wenhlanganiso yezindaba ASIT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo abanye abagqugquzele ukubuyiselwa kwebhakane leli ngumkhokheli webandla le MRP umnumzana Mqondisi Moyo ngesizwe imbono yakhe ngalolu daba
Ngiyabonga baba Chris Gande labalaleli akusoqiniso ukuthi ihawu likhitshwe airport ngenxa yokuthi ubaba uJoshua Nkomo wayekhanye ngani ungumkhokheli omele amandebele iqiniso ukuthi ihawu likhitshiwe nje airport kusinanzelelwa njalo kuqitshwa imbali yamandebele uzakhumbula ukuthi ihawu lomkhonto lenduku kwaba yizo izikhali ezasetshenziswa ngamabutho kalobhengula lapho babesilwa laba mhlophe abamhlophe bephethe izigwagwagwa besebenzisa yonke imibhobho ababelayo ngaleso sikhathi amabutho kalobhengula esilwa evala ngebhekhi uzananzelela ukuthi silayo ibhekhi of lalaphansi silayo ibhekhi of gatade silayo ibhekhi of empandeni layo ibhekhi yasepupu zonke lezi kuyizimpi amabutho enkosi ulobhengula alwa khona evikela ukuthi abamhlophe bengasithumbi besithathele umhlabathi ye ukukhithwa kwehawulele airport iZanu PF government inanzelelile ukuthi thina ke njengemthwakazi Republic Party silibandla elivuselela konke okungabe bekuthi lokwenza lesiko lethu lemvelaphi yethu osokubonisa sobala ukuthi khona khona ngempela lathi sinjalo siyayisebenzisa ihawu siyasebenzisa induku lomkhonto ngoba sihlengisela ukuthi siyona kanye insilelani yamabutho ethu inkosi lobhengula konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi iZanu PF iyaphanika umsebenzi omkhulu wenziwa yimthwakazi Republic Party ngoba bayazama ukwesula yonke imbali elokwenza lokuthi kubonakala ukuthi amandebele ngobani njalo imvelaphi yethu ingaphi uzananzelela ukuthi baqeda ukusifakela imali elobuso kumbe ngithele ipikitsha likambuyane ehanda okutshengisa sobala ukuthi kufishwa eyethu imbali ngapha kuvuswa eya emashonaland khona ngale ngoba umbuyane ehanda uyaphakanyiswa kodwa inkosi lobhengula ayiphakanyiswa
Abanye ngabathi khona uphawu olwesigaba semandebeleni kumele kube indlovu athi ihawu ngoba indlovu luphawu olukhona la kumanispala wakobulawayo uthini wena ngalokho
kuliqiniso babugande konke lokhu kuyindlela nje yokufihla imbali yethu ngoba indlovu thina sasisebenzisa lathi njengophawu lwethu lomdaku kodwa ke izekhi yasimisa isithunywe yezanu PF yathi indlovu ingilunye ezinyamazana ezifikelweyo kulele leZimbabwe so ke akulandaba lihawu akulandaba indlovu konke lokhu kutshengisa imvelaphi yethu kutshengisa ukuthi singobani imbali yethu iyacishwa ngabomo kuphronyothwa imbali yeZimbabwe ngoba ungadiliza isizwe uthathe iculture yabo uyilahle usiqede yonke into ngalaba bantu njalo sizananzelela babugande ukuthi ngo-2018 iMRP iqalisa ngo-2014 isimboli yethu ibiyindlovu bakwenza ukuthi ngo-2018 sokusele 3 months ukuthi ama-elections afike basitshintshisa indlovu bathi indlovu ingezinye zezinyamazana ezinhlanu eziprotekthiweyo elizweni kungokunjalo akumelanga ukuthi sisebenzise indlovu bathumela ke izekhi ukuthi isitshele ukuthi sekele ukusebenzisa uphawu lwendlovu yikho uthola ikhathesi MRP isebenzisa lona leli kanye ihawu elilomkhonto lenduku konke lokhu kuyatshengisa ukuthi izanu PF yesaba ukwenza kwe-MRP ngoba bayabona ukuthi siphethe ihawu lenduku lomkhonto okuyindlela esitshengisa ukuthi sizivikela kanjani singabakamthwakazi
umnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le-MRP kuke kwaba labanye abebandla lezanu PF okuthiwa bathi ibhakane lehawu lomkhonto lenduku akutshengisi ukuba umuyi uJoshua Nkomo onguye owahlonitshwa ngokuthi igcekeleni liphiwe igama lakhe wayengumkhokheli welizwe jikelele hathi isigaba yikho kwakumele ibhakane lehawu lisuswe kufakwe elilenyoni yelizwe. Sibuze isikhulumeli sebandla lePatriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube njalo oyintatheli zindaba ukuthi ulubone njani lolu daba.
Engikubona mina kungalunganga ukuthi uhulumende aphonguvuka ekuseni ejuma abantu ekhupha uPaul lolu abelufake e-airport engazange akhulumisane loZulu wakobulawayo ngoba abantu badinga uhulumende ongazenzeli umathanda kodwa owenza izinto ngokubonisana labantu ngelokho kuthiwa yi-consultation ngoba lanxa nje i-airport le iligcekele indiza mchina likahulumende kodwa kubalulekile ukuthi uhulumende ahloniphe abantu bakuleyo ndawo lapho i-airport leyo ekhona ngoba ayizimelanga nje yathi dandalazi egangeni kodwa isendaweni ephethwe ngabantu baleyo ndawo iyingxenye yempilo zabantu bakobulawayo kungakho bekufanele ukuthi uhulumende akhulumisane labantu bakobulawayo anikeze lezi zizathu zokuthi lolu phawu lukhishelwani njalo kuzokwenzakalani ngalo.
Iningi lithi ukususwa kwehawu lokho yikweyisa ubuntu besindebele. Uthini wena ngakho lokho?
Ukudelela singakutsho yikho khona lokho nje ukuthi uhulumende kakhulumisananga labantu anduba akhiphe ihawuleli ebelise airport. Kodwa angiboni ke mina ukuthi kungani kufanele abantu kumbe isizwe samandebele sizwe sidelelekile ngokukhithwa kwehawu ngenxa yokuthi ihawu ngesingami alilani lobundebele alilani lensika yamandebele. Yebo sengiyengezwa abantu besithi bona igama lethi Ndebele lisukela ekuthini abantu bamahawu amade kodwa khona ukuthi amahawu amade kubonisa sobala ukuthi akusiwo wodwa amaNdebele abesebenzisa amahawu lanxa nje awabo abemade. Ihawu ungabheka amadolobho cishe wonke aseZimbabwe kuma emblems awo kumbe ngithi mina kuma coat of arms wawo alalo ihawu okutshengisa ukuthi ihawu enda kuphelele eZimbabwe kuphela langaphandle Zimbabwe lapho eSouth Africa la kwamanye amazwe cishe wonke aseAfrica alalo ihawu. Lokho kubonisa khona ukuthi ihawu liyinsika yeAfrica yonke. Kungakho angiboni ukuthi ubuNdebele kusuke bungene ngapi lapha ngoba nxa sesikhuluma iqiniso uphawu lwamaNdebele olwazakala luluphawu lwenkosi yokugcina yamaNdebele uLobhengula yindlovu simazi eyindlovu. Yikho lokho le dolobha lakobulawayo uEmblemu yalo coat of arms yalo lile ndlovu hathi ihawu kuphela. Ihawu eliwu emblem yakobulawayo liqhumekile lifana nje lamahawu angatholakala noma ngapi kukanti ele Harare yilo eligcweleyo. Lokho kubonisa sobala ukuthi akulani lobuNdebele. UbuNdebele sibanzi bungendlovu yikho nje sasithi enkosini uLobhengula wena wendlovu. Kodwa ngicabanga futhi njalo ukuthi okuzondisa abantu kakhulu phezu kokuthi abalandwanga kwakhulunywa labo ukuthi bona bavele uhulumende abasamthembi kungakho yonke into ayenzayo lanxa ingela sizathu nanxa ingahlukumezi kangako okwensika yabantu kodwa yenxa ukuthi kwenziwa ngumuntu ovele engasathembakalanga yikho kwenza ukuthi abantu bagcine sebezondela laloba yini.
UMnumzana Mxolisi Ncube isikhulumeli sebandla lePatriotic Front njalo eyintatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Uluhlu lwabavoti i-voters roll itshengisa ukuba abesifazane yibo abaningi ababhalisela ukuvota kulabesilisa elizweni lonke jikelele. Ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi inani labakuluhlu lwabavoti i-voters roll yizigidi ezifika phose isikhombisa 6.7 million kuzigaba zonke zelizwe abesifazane yibo abakhokhelayo ngaphandle kwe isigaba semasingo isigaba semathepeleland south yiso esilaba voti abalutshwana 266,581 kulandele esakobulawayo esilaba ngo 270,629 isigaba seHarare yiso esilabantu abanengi 949,782 kulandele eseMidlands esilabavoti abangu 764,161. Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kumabhayi elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Leli bandla libhuqe elezanu PF ngombimbitho laliphinda njalo kukhetho olwenziwe ngomgqibelo odluleyo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo councillor we-CCC wobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Okwenzakale kuma by-elections lapho kunqobe khona ibandla le Citizens Coalition for Change kuma councillors la kuma members of parliament inkombandlela yalokho okuzenzakala ke ngomnyaka ozayo u-2023 kuma general elections kusobala ukuthi ibandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa lizanqoba.
Abezanu PF bathi liyazikhohlisa bazalitshanje balibhuqe kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana beZimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla lezanu PF akula muntu ozavotela ibandla lezanu PF ngomnyaka ozayo. Ikho ke lizanqotshwa lidlile ibandla lezanu PF bamangaleke bona njengoba besithi bona bazanqoba thina simangale bona yibo abazamangala ngoba njengebandla sibhalisile abantu abaningi kakhulu zathi thina sikhangelele ukuthi sibhalise abantu abafika i-6 million ukwenzela ukuthi sithole amavoti eneleyo ukuthi ke sinqobe ngomnyaka ozayo. Ikho ke labo bantu ke sabhalisile abatsha labantu abavele bebhalisile bazavotela ibandla le-Citizens Coalition for Change ngoba sokusobala ke ukuthi ibandla lezanu PF lehluleka umbuso kamnankagwa wehluleka ngoba abantu sebehlupheka ke ukwedlula isikhathi abahlupheka ngaso kubusa uRobert Mugabe. Sokunzima kakhulu yikho kangiboni ke ukuthi kulo muntu ongavotela ibandla lezanu PF ngalesi sikhathi.
Abanye bangabuza councillor ukuthi lina njengoba lihlala likhala ngokuthi iZanu PF iyaqilibezela kukhetho linqobe njani pho kuma by-elections lawo?
Akukaze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Okokuqala, abamabandla aphikisayo bayalelwa kwenza imihlangano. Abamabandla aphikisayo kabakhitshwa ke kumabonakude kwi-ZBC kabakhitshwa njalo kumaphephandaba ke kaZulu ke kanjengabo Chronic labo Herald. Ungabona bekhitshwa ke kwimidiya yena le estate bayabe bethethiswa bethukwa. Yikho ke inhlelo abazenzayo ke kabakazikhitshwa ke emsakazweni kanti kabavunyelwa njalo ukwenza inhlelo kakhulu ke emaphandleni lakwezinye izindawo eziphandle kwamadolobho. Yikho ke ukuqilibezela khona lokho kokuqala ukukhona bese kusiba khona njalo ukuqilibezela ke kumavoti naso kusenza i-tallying kuningi ke kwenzakalayo ke ibandla lezanu PF laqilibezela kodwa ke itsunami ekhona ezayo ngomnyaka ka-2023 lanxa bengazama ukuthi baqilibezela soze bakwenelise khona lokho ngoba abantwana beZimbabwe bazabe bephume ngobuningi babo ukuyavota. Siyathembisa abantwana beZimbabwe ukuthi ke phumani ngobuningi lihambe ke levo vota lingavota ke iZanu PF yasozene lithe ukuqilibezela ngoba iyayibidliwa kumangalisayo njengalokho kwenziwa uLungu eZambia wadliwa over a million. Xa bedliwe over a million kuzaba nzima ukuthi baqilibezele.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla sebandla le-CCC njalo engukhansila wedolobho lakobulawayo. Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma olilunga njalo le Central Committee yaleli bandla uthi ibandla le-CCC liyazikhohlisa.
Nxa sikhangele ukhetho lolu olusanda kwedlula solufuna umuntu olukhanya lesifisa ngelisho lokukhangela ngendlela okuthangisini i-analysis of speakers, i-analysis of the environment or the terrain evoti yangkhona. Lokho ngisho ubana nxa sikhangele sikhanda kubana i-tsinoy mina elongishisho nakathi engibona kuyafanana le-MDCA eyayivele ikhona naleya ivele ine-stronghold yayo kuma-urban councils kumbe ama-urban constituencies bavele bahlala bengabantu abanqoba khonapho kodwa benqoba ngamanumber aphezulu ama-figures aphezulu kakhulu kathesi singakhangela ukhetho oludlulileyo ukhanye amanumber abo abavotele ngawo lamanumber ethu esivotele ngawo uzabona thina lapha kuma-urban constituencies lapha siloku siphisa amanumber ethu alokhu estanda okutshengisela ubana kulento eqondileyo esiyenzayo kumbe abantu sebezisisa okungcono kulalokhu abazisisa ngabo ngo-2018 okutshengisa ubana singayala silokusebenza kuhle nabantu laba banengozi yokubana kulamanye amaspeces thina sesibahluthulele wona ngoba sesibeze into ecushwa ngumphakathi okhona khonapho lapho abahlala khona kanti em-23 bazabona sibela sibele ngamanye ama-conflict akazebe lawo kuqala njalo lamanye ama-councils akazebe lawo kuqala.
Lina njengezano PF baba Chuma livame ukuziqhenya njengokuthi kalinqotshwa ekuma by elections. Ilokho okwenzakeleyo kulikhathazi lanxa nje lisithi lidobhile lapha lalapha.
Awukhathazi ngisho ngoba yabona ama-dynamics amaningi abasizakala lapha elizweni lokungafikisa information kusho ebeini ngabe ungokunye wezinto okubangele ukuba izinto zezinengi ngendlela ngale ezime ngayo kuningi osukwenziwe nguhulumende lo omusha okababa omnakalo kodwa ukhangelisisa izinto zokwenza lezi ezinhle ezenziweyo ase zingakafiki ebantwini ngokuphelela abantu bazibona kuhamba njani into athi ngifamele ukuthi bekulokhu kufakwa i-perspective e-opposition social media nasebantwini abantu abaningi abalaleli i-ZBC balalela abejustation ngonawaabo-27 nalibani iningi ibazobethu bethu baleka ekufikeni kuma-stations abana athi sifake umbono wethu njalo sifake abana siyenzani sithingaphi kodwa-ke kade ndilokubona ukhima lani la sesingena kumastudiosweni sesingena kwamanye ama-publication njalo sesingena nakwi-social media.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF njalo elilunga le Central Committee yaleli bandla. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi eZimbabwe lilakho kuzithola lisenkingeni kulandela isikwelede senkampani yamandla kagetsi eyezesa ebikwa isibe sikwelede se-$37 million. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe unkosikazi Beulah Chirume owayengumholi webhodi yenkampani yengcingo e-Net One ukuthi abe ngusibalukhulu wogatsha lwezokuqutshwa kwembiko. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Singelesingele kustudio 7 sanibonani nonke abasakazi abahle hhayi sijabulele ukusethulelwe ndawo ezinhle lesiqiniseko njalo manje hayi siyabonga nami ngokokuqaba ngokwesibili kodwa ngeyizwe yami evoice note la yiwalo manje uthi hayi siyalibongisa ngomsebenzi eliwenza singathi inkosi ingalikhokhelela isinikezwe ndaba njengokuba zinjalo amen siyabonga.
Sanibonani balandeli Studio 7 okhulumayo ngondlovini kwelese Botswana.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 libengelelwa nguMoses lapha eMawane eGwanda. Mina ngizothanda ukuphawula ngalamadoda abafowethu laba abazibiza bethi ngabe MRP. Hawu madoda, ikhona into engihluphayo ngani bafowethu. Angisali ukuthi lingamandebele njalo futhi singamandebele sinjalo sifana layo yonke imihlobo lapha ezimbabwe. Zimbabwe. Asikho special thina yebo and akekho umuntu o special kudlula thina lati. Kodwa ukwenza kwenu likwenza ngenye indlela. Likwenza kubukeke sengathi thina amaNdebele o as umthwakazi u special than any other emhlobo lapha ezini. Njalo kumele linanzelele ukuthi thina singumthwakazi sibalutshwane kakhulu kudlula lawo elithi ngamashona. Njalo lezi yasikhathi ziyakudala ezokuthi kuleshona kulendebele kula wathwathi sezadlula kudala abafowethu. Ngakho ngiyalicela alizame ukubambisana labanye abantu sizame ukukhipha uhlupho oluyizanu PF. Izanu PF yiyo uhlupho esilalo eZimbabwe. Hayi ukuthi umshona or else kanjani. If I am not mistaken uChamisa enjana gazi ngento zegugurawundi. Umfana omncane ongaziyo. So lithini ngalokho lina? Lithi kumele ukuthi ajeziswe le izono zabo khokho babo. Hayi akusebenzi kanjalo. Njalo bafowethu into okumele siyenze manje ukwakha asakheni singadelisi. Ngiyabonga.
Salubonani, salubonani basakazi baka Studio 7. Sani lonke balaleli baka Studio 7 engithanda kakhulu. Mina ngikhuluma ngilapha eLupane emakhaya sibili. Sithi ah izanyu bengabanye abantu sibili. Hayi sabethi nje basuphele ukwenza la into kuze izanyu ziphele ngekwenza. Ingenye esila lebasise sibona ukuthi hayi akulalutho 2023. Yalo nqala ukhula ecabanga sile ukuthi kambe angathi lonye ukusiyathi ku 2023 uzasenzela ukukhulu. Wayevele ngaphi ngesikhathi sonke senzelwa ngecampaign yokucela amavoti kuphela. Khona sikudinga ukuthi alungise ilizwe. Ubona ilizwe lilungiswa ngamavoti ngazokucela amavoti kona lilungiswa. Asikukhanyeli. Phakathi kwesikhathi yakudlela imali. Ngasudinga izandla khona ukukhumbula ukuthi ngiyabalinga abantwana bayengwa ngezwisi emlonyeni. Kodwa ungakuhlihlela iswisi emlonyeni ukuthi kudlile. Hhayi sesiphekile isikhathi zani. Esiphekile isihlobo zami. Hhayi selibusile 42 years. Sina udedelwana. Hhayi sekuphelile. Phumani bo. Phumani machegu lidla amapentsheni seliluphela. Akula lo yedwa omutsha phakathi kwenu. Kumele zimhlophe nke yebula ibimbi. Sonke sayilo. Hayi hlalani phansi makomrade.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7, sanibonani ku Studio 7 okhuluma ngu Jay Moyo. Ngajabula le audio mayingafunda. La nginesikhalazo la labantu base bakozukho kumbe ngithi la labantu bezani PF. Waye makumele ukuthi bachathe ivina amakondaktha oyini imisebenzi eminingi okufanele ukuthi ivuke nga sesitshelwa ngabo 5 o level. Lokuba ngikondaktha kudingeka 5 o level. Liyabona ukuthi into abayenzayo ngcono bazenzele into zabo. Ikudelelwa khona lokho. Sicela ukuthi bake basihloniphe imisebenzi yangabe isiqhatshe kuphela kungazange kudingeke into ezinene.
Ngibingelele kubasakazi bonke abasakazi bethu abahle abasinikeza indaba ezimnandi kangaka. Mina ngingubusani Mika obuya kwaSigangatsha. Ngidlulise nami umbono wami lapha kumapolitician. Ngithi ke asibeni iqembu elilodwa, sijoyine isisi silwe nesitha esisodwa, singangeni ngapha nangapha, silwe nesitha esisodwa. Uma singalo lesitha sethu lesi zanu sisinqobe, sesiqala ke ukuvula la maqembu amanye afuna ukuvula ngoba umthetho yabo usukhona. Ngoba ngigcwe kakhulu iqembu lezanu, hayi siyahlupheka kakhulu ngaleli qembu. Kambe shuwa singaze sisebenzele igovernment na amakhombi la emithova sisebenzele igovernment bazi khaphaza bayenza yonke into sibili. Hayi izanu hayi ayiphumi ehlulekile sibili. Bengifuna beka lo mbiko wami uhambe uyozeufe endlebeni zakhe nomnankakho uyehlulekile akayehle esikhundleni ayehle sibili. Izikolo ziyadula asiholi isikolo i-school fees siphezu kwale mali esitholayo. Sithole ngaphi imali sidle ini sigadeni masemsebenzini? Hayi government emnankakwa hayi you must fall down.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. bakwethu isikhathi asivume ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela amandla okumanyana kukaZulu esigaba semandebeleni abamba uhulumende ngamandla ukuthi abuyisele ibhakane leJoshua Nkomo International Airport ibandla leCCC lithi unqoba kwalokuma by elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba njalo ukukhetho lomnyaka ozayo selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande ngesithi libe lempela viki elithukela abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.